asikaboni ukuthi sisivula sisiya ngaphakathi ukuthi phambili ngabe kuyabe kuminjani, but as of now kulo mehluko sibili okhona siyakhangela okwakuqala ku-ami ama-generals lana khona laphana i-zibra liyani, sibe sesikhangela-ke ngapha ngaku-political side ye silayo laphana u-Obhethu Mpofu lo Simon Ekhaya noKembu Mohadi ebo laphana nalaphana abantu bona labo esikhuluma ngabo bengacaci laphana nalaphana in terms of representation ebantwini bakibo ngapha emadebeleleni o izaphu on its own therezaphu. So umehluko lona lowo khona wona lowo bekhona lowo ifuna ukuqiniswa ngokudiliza ukuthi kudilize ibale elithi zanu kudilize ibale elithi zaphu kusala u-TF kuphela abantu bebe yi-patriotic front as from now onwards ngoba abantu lapha kade besehlukaniswa ngabantu abanjengokomgabi untrained person sothiwa khona elida i-liberation movement engazi isipakolo ngento zakhona esiyidla nje kuphela ekholisa khona ngekhamba nje aye kwenza nje ukwezithiwa zakhe lezi kodwa-ke political and then strategical uku-unite abantu umuntu lwana kade ligovu
uthe sokulamahluko ikakhulu kubutho kungadala umahluko bani.
I think i-president izakhangelisisa njalo izinto emapholiseni ngoba phela vele amapholisa wona vele ayibanjwa i-homafensi yakhona ayibanjwa yilokhu vele lizapho kodwa-ke embuthweni laphana uvalarie dase from zibra okhanda umoyo dase from zibra umama lowu dasithi indlovukazi ekemnankagwa i-australia ubhodile ilizwe leli ufikile ebulawayo ufikile ebhinga besibona nje isihlamba kuphela kulwana umunye umama lwana sibizwa ukuthi ngugrace engathi ngumuntu wesitaradini ngendlela yena asezithatha ngayo ebantwini ketengisa ukuthi sikangebazalini sasikange ebantwini abalemhlonipha kazengelayekeku
iningi selimelele abasekeli bakamongameli
kumele kube njalo ngenxa yokuthi bavuma ukuluthi khona kube le-constitution yona kuyani ukuthi o-vice president bebe yi-2 kumele khona kuthana kuvalwe lokuthana i-patriotic front izaba lo-president ibe lo-vice president wayo sokuphendile lokhu hhayi lokhu kuthi khona omunye izaba ngalo sokazana omunye isekela ngomunye umhlobo lwana ngokuthi asingeke si-unite abantu into eliyana ngazabe isiphele nebantwaneni izasina into enjalo but abantu bangakwazithi i-party yethu yi-PF i-PF leyi iyi-mother board kuphela ngathi kuzanda le-zibra lokho ukuthi zanu ka-63 izaphu yikho kwehlukanisa abantu khona lokho.